Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-28 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Izikolo kuhle zivule ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele. Okuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule.
Uhulumende useyekethise iziqondiso ze-lockdown kulandela ukwehla kwenani labantu abathelelwa igciwane le-coronavirus elizweni. Wathi njalo izikolo sokumele zivulwe mhla ka 7 ngenyanga ezayo.
Namhlanje lati basijumile ngoba besazi ukuthi nomination yayisekhanselwe following court case leyo yabhlokho ukuthi kumabe nom.
Amadali awe nominations court kobulawayo leHarare ahlale namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama by elections ezikhundleni zedalele parliamente eziyisithupha ezike zabikwa ngaphambilini ubana kaziyi kuncintiswa. Kuliviki kuhlelo oza Fridays lomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi ngenxa yokwehla kwamanani abantu abathelelwa igciwane le-coronavirus, izikolo sezizamele zivulwe ngenyanga ezayo mhla ka 7. Osaphethe isikhundla sikamphathintambo wezempilakahle uDokotela Amon Murwira uthe uhulumende usezayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe eze-lockdown. Embikweni awethule namhlanje uMurwira uthe isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngecurfew sesizaqala ngehola lika 12 ebusuku kuze kube ngu-5 ekuseni. Uthe lanxa nje ekethisa iziqondiso lezi, abantu kumele baqhubeke begqoka ama-mask ikakhulu endaweni okulabantu abanengi. Kunjalo nje uhlangothi olubona ngezemihloliso olwezimsec luyalandula imbiko esisabalele ezinkundleni zebulenjini ethi impumela yababhala imihloliso ka-grade 7 isikhona. Ngasikhathi sinye iningi labazali lithi selilindele ukuvulwa kwezikolo ngoba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunganeno. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma labephephandaba le-Chronicle, isikhulumeli sezimsek unkosikazi Nikki Dlamini ulandule imbiko yokuba impumela yemihloliso ka-grade 7 isikhona. Uma isikhona limpumela yemihloliso, uthi baza kwethula imbiko ngokusemthethweni ozathunyelwa ezikolo bazise njalo abezindaba. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga osaphethe isikhundla sokukhokhela ilizwe okwamanje ukhangelelwe ukwethula umbiko wokuvulwa kwezikolo. Okwakhathesi abafundi ababhala imihloliso ababuyela ezikolo mhla ka 3 zibandlela bagqiba imihloliso ngomvulo mhla ka 31 zibandlela. UMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi baphakathi kwamalungiselelo okuvulwa kwezikolo.
Preparations for the opening of schools are going ahead as I am speaking, and parents and guardians should do well to assist in the provision of face masks, knowing that face masks now form part of the school uniform of our learners.
Amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ayaqhubeka. Abazali kumele bancedise ukuthi badingele abantwana ama-mask ngoba aseyingxenye ye-uniform. Kumele bazilungiselele ukubhadala indleko zesikolo ukuthi bengathwali nzima izikolo zingavulwa. I-COVID-19 siyilungiselele njalo sikhangele umumo esiphila kuwo.
Unkosikazi Kentucky Dube ngomunye wabazali abathi isimo se-COVID-19 sesinganeno Ngakho ke kusadingeki ukuthi izikolo ziqhubeke zivaliwe.
Sesikhangelele ukuthi izikolo zivule. Sibona labantu ababanjwa iCovid-19 besehlawule izinsuku. Dathi sesikhululekile ukuthi abantwana babuyele esikolo. Ubhubhani lolu lusathehe. Sikhangelele ukuthi aluba uhulumende uyathi abantwana bahambe nsuku zonke esikolo ukuze bengalahlekelwa izimfundo njengalokho okwenzeke kumnyaka ophelile.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo olabantwana abafunda kubanga eliphansi, uthi ababuyele esikolo abantwana ukuze bengalahlekelwa kakhulu lonyaka njenganyakenye.
Ukuvula kwezikolo sekusiphuzele ngoba abantwana sebekhula kuphela ezindlini, okuyinto yokuhlungukile njengabazali ukuthi imfundo yabo lekusasa yabo isiphazamiseke kakhulu. Isifiso sethu ngesokuthi bahambe esikolo nsuku zonke ukuze bayekhava isikhathi asebesichithile behlezi ezindlini ngenxa ye-COVID-19.
Unkosikazi Thandeka Msipha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuhlala kakhulu emakhaya sokubangela ukuthi abantwana bagcine bephatheka kokungabaphambanisa elakusasa labo.
Izikolo kuhle zivule ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele, okuyinto ebuhlungu kakhulu leyi ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule ikusasa labo.
Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba balikhulu lamachumi amahlanu lantathu, i-153, ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwabhubha abathathu, i-3. Asebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Bayizigidi ezine lenkulungwane ezingamakhulu amabili laphezu kwengxenye, i-4.2,055,799. Kuthi asebehlabe amabili bayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu phose amathathu, i-3,285,803. Asebehlabe amajekiseni amathathu bazinkulungwane phose ezingamachumi amahlanu, i-48,966. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale le nominations court lakoBulawayo lihlale lamhlanje eTrade Court Magistrate Court lisamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by elections ezikhundleni zedale lePhalamende zabamela inkulumane lePhumula. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lezi zikhundla ngezinye zeziyisithupha zababengabebandla le-PDP elalikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ezike zanqunywa ngaphambilini ngumthethwandaba owe-High Court ukuthi kaziyi kukhetho lwama-by elections lolu, kodwa kuphinde kwaphuma esinye isinqumo somthethwandaba munye uphikisa isinqumo sakuqala esiyiso esikhokhele ukuba ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bagcine behlala njalo elinye idale namhlanje ele-nomination court. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ngomunye wabathi benelisile ukuphanyeka amaphepha edale le-nomination court ukuze ancintise kulolu khetho.
So namhlanje okwenzakalayo ukuthi sesizofayila amaphepha zethu e-nomination court silindele umhlaka 26 March lapho osokuzangqikelana khona ama-parties amaningi achiyeneyo. Okwenzeka e-high court kuyethusa ngoba i-high court ayisoze inike isinqumo namuhla, the same high court futhi kusasa ivuke isiguqulile leso sinqumo. Kuyethusa kumadale ethu ukuthi kanti sekusenzakalani, kulahleka ngaphi. Kodwa ke asazi ukuthi khona ukho abakwenzayo kuza kwafikisa ngathi.
Wayelilunga lenkulumane waxoshwa edale lePhalamende umnumzana Phulu Kucaca, ngomunye njalo wabenelise ukuphanyeka amaphepha kuleli dale namhlanje.
Namhla sizofayela amaphepha e-nomination court le eyenziwe egazethi yobusuku abantu belele. Kuyasijabulisa ngoba sizawina. Singene ePhalamende siyi-CCC ngokwe eziyelo. So kunokhana kulithuba elikhulu lakho kakhulu.
umnumzana kwanele Hlabangani umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Republican Party of Zimbabwe uthi isinqumo sokuhlala kwenomination court namhla kuqondile.
Namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisikhanseliwe following court case lena yabhlokha ukuthi kumale nomination. Kodwa thina njengebandla le Republican Party of Zimbabwe i-RPZ silawa amalunga azamela kulelo khetho, ngikhuluma kunje babhizi nje kathesi bazafaka amaphepha. Owasephumula ngu-Stanford Nyoni, owasenkulumane ngu-Gregory Ncube. Kuyasijabulisa kakhulu kokutshengisa ukuthi umthetho ukhona eZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulale ilungelo lokuthi nxa esiya enkantolo aphiwe ithuba lakhe. Ngithemba bakhangele ngendlela yalandela umthetho.
Umnumzana Tigere Dendere obemele ibandla le-United Democratic Alliance e-nomination court uthi bazamelwa nguntando yenkosi Ndlovu ephumula loTrivangani Ndarowa enkulumani.
Ebandleni lethu namhla silo uNtando yenkosi Ndlovu MP wePhumula lo Trivangani Ndarowa u MP weNkulumane. The nomination so far it has been okay. We've seen no problem so far. Eyanamuhla ngiyabona ngani right. Okwakathesi asikabi ne problem. The candidate is about $50.
Ama-by-elections la ayemele aqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 amiswa ngabezeki. Aseza qhutshwa ke mhla ka-26 Mbimbitho lonyaka njalo kukhethwa amalunga edale lephalamende lamakhansila abaxotshiswa ezikhundleni ngabamabandla abalisa i-MDCT le-PDP ngoba basebe kubandla le-MDC Alliance lona eseliguqule ibizo selizibiza ngokuthi Citizens for Coalition Change CCC. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo eTradegold Magistrate Court Nomination Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye idale le-nominations court lamhlanje eHarare lalo lamukele amabizo abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections eKambuzuma laseHarare East. Kukhetho luzakwenziwa mhla ka-26 Mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi usexotshe unkosazana Thokozani Khuphe ebandleni. UKhuphe yena ngeviki edluleyo wazise ukuba usebumbe icele lebandla leli esithi ngoba uMonzora usezithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ekhuluma lentathelo izindaba lamhlanje eHarare, uMonzora uthe uKhuphe wayengwa ngamalunga ecele lezanu PF elithiwa iG40 ukuthi axexebuke kubandla leli akhokhele elinye icele. Uphinde wathi balethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lapho athi benelisa ukufaka amalunga afika isilinganiso esifika phose ikhulu ekhulwini 90%. Kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, uthi njalo kukhetho lokudinga amalunga amakhansili benelisa ukungenisa abazamela ibandla abayisilinganiso esifika phose amachumi ayithoba minwe mbili 77%. Sicoxe nesikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Lokho okuthiwa uMonzora lizaba nje ngoba uZulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi mhla ka-3 January uMonzora wabhalela izeki wathi senze ibandla elitha elithiwa i-MDC Alliance la olusiya Madibenga. So ke kangeke akwazi ukuthi axotshe umuntu ongikho kubandla lakhe. UDokotela Khuphe umile ku-MDCT, yena uMonzora seyenze okunye okulibandla okuthiwa i-MDC Alliance. So ngokunjalo akula ndlela ukuthi umuntu okwelinye ibandla axotshe umuntu okwelinye ibandla. UMonzora nje uyazisomela nje ubechaza labo esingathi ngama handlers akhe ngesilungu.
UMonzora uphinde wathi yena ukukhanya uNkosazana Khuphe wayengwa ngabantu be G40 ukuthi athathe inyathelo alithathayo. Lithini lina ngalokho?
Lezi zinkulumo zobula zikababa uMonzora ngoba siyakwazi ukuthi akhulume nge G40 ufuna uzwelo kuma handlers akhe. Kodwa lokho asoze kwamunisa nje ukhetho ngoba siyakwazi ukuthi mhla ka 26 March kuza abantu ukugedla kwamazinyo sedliwe okuyangisayo kakhulu ngoba labo adinga uzulu labo kabavoti kuma by-election alandelayo. Siyakwazi ukuthi uDokotela Khuphe umuntu oyifounder member ye-MDC kajoyina ng-MDC izolo njengaye uMonzura, ngokunjalo kadingi ukuthi azuze i-advice kumbe amacebo evela kwabanye abantu. Yena ngokwakhe uDokotela uzicabangela izinto azi-implemente, so ke kahendlwa ngabanye abantu njengaye uMonzura.
Ungasela ukuthi udaba lwebizo lebandla lizaluhambisa yini emthethwandaba kunye lodaba lwemali esizwa kuthiwa izahamba ku-MDC kaMonzura, lina lizathatha amanyathelo bani?
Kasila kuthandabuza la kancane ukuthi ibandla le-MDC lizalwela igama lalo njalo lizalwela imali okumele liyithole under i-political parties finance. UZulu uyakwazi ukuthi uMonzura siwavule kulibandla okuncane okuthiwa yi-MDC alliance, ngokunjalo kasaqualify ukuthola imali ye-political parties finance. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe laye ayenze into esemthethweni, atshengise i-quality, impartiality le-fairness ekudistributheni imali le ye-political parties finance. Okwesibili, uMonzura nje lapha ukhuluma nje izaba uma ngaye ethi khona yena uzavimba i-MDC ukusebenzisa igama lakhe. Igama elithi MDC T ngamabala aku-alphabet, njalo uMonzura kasiyo mnikazi wamabala aku-alphabet.
Umnumzana Ntando Ndlovu, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli wecele le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele South Africa usekhuthaze zonke izizalwane zwakamanye amazwe eziselizweni ukuthi ziphatheke kuhlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngonhlolanja, kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngalesi saziso. UThuso Khumalo siphala ludaba eseJohannesburg.
Umsekeli kaMphathintambo ofisini kamongameli uNkosikazi Thembisiwe utshela bezindaba ukuthi wonke umuntu ozabe selizweni kusukela mhla ka-3 kusiya mhla ka-28 Nhlolanja kuzamele abe ingxenye yohlelo lokubalwa loba uyafuna kumbe akafuni. Wonke umuntu kuzafuze athendule imibuzo edlula 100 engxenye yolwazi oludingwa nguhulumende ebantwini.
We also want to reaffirm and reassure South Africans.
Sifuna likhulume iqiniso ngakho konke elikubuzwayo ukuze sithole umbiko weqiniso.
Say it is not going to be given to any state agency.
Wakhokhela ofisi yezibalo uMnumzana Lisenga Maluleke uthi asikho isizathu esizakwenza kube nomuntu ongabalwayo, ukuqela lozalo sebhasini ezulela esiyelizweni lakhe loba ezokwethekela.
Our field workers will be out there to reach out to everyone who finds themselves within the borders of South Africa.
Asilandaba ukuthi uselizweni ngokusemthethweni loba hachi, kodwa wonke umuntu kuzafuze ebalwe.
Status in South Africa, so I don't want to be counted, get counted, legal or illegal.
Labo abalama permit aphelelwa isikhathi bathi loba yini abayipha kulolu hlelo iza kwenza ukuthi kube lula ukubalandelela nxa isikhathi somusa abasiphiwe kumapemiti abo asemisiwe ukusebenza sesiphelile. Esinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi kubukeka kungaba lobungozi ukuphatheka kulolu hlelo.
Ngoba sinje siyesaba nje ukuhlala la eMzansi Afrika. So mase besithi thina siyabalwa, asazi ukuthi babala ukuthi bebekwazi ukuthi kulabantu abangaki eSouth Africa, or babala ukuthi bebekwazi ukuthi thina ama foreigners sihlala kuphi. Ngoba vele kunje sihlala sisesaba. So kuzoba nzima kithi thina abantu bangaphandle ukuthi nathi sibalwe lati njengama South Africans la. Ngoba asikwazi ukuthi le information iyapi. Ngoba sihlala vele sisevalweni.
Kodwa ke uhulumende uthi konke kuzakhulunywa ngabangena kulolu hlelo kuzasetshenziswa kuphela ehlelweni lolu hathi kwezinye indawo. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathi sebephila ngokwesaba eMzansi njengoba sekule qembu le-Operation Dudula elihamba lizingela abokuza kuthiwe ababuyele kubo. Bathi bakhathazekile njalo langokwanda kwenani lenkokheli zezombusazwe ezitshotshozela ukuxotshwa kwabo. Uhulumende wele South Africa uthi uzasebenzisa indlela ezintathu zokubala abantu bonke elizweni okuluhlelo oluza kwenziwa iofisi yezibalo e-Statistics South Africa. Abafuna ukutshayelwa ucingo kuzafuze babhalise. Lapho ke abenelisa ukungena ebulenjini be-internet kuzafuze bangene baphendule yonke imibuzo ephathelene lokubalwa lokho. Kuza kuba lezisebenzi zikahulumende ezangena indawo zonke elizweni zibala labo abangabhalisanga. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo. Isifunifuni amaqembu omdlalo enguqu adlala isigabeni se-Premier Soccer League edinga abadlali abatsha phambilini kokuphenduka kwemidlalo le enkundleni zemidlalo ngenyanga kaNhlolanja. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njandi usipha lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo onguye ophethe isikhundla sika-Chief Executive Officer weqembu futhi bayazizwa izikhalazo zabanye abalandeli balo ezokuthi liphe ithuba abadlali abasakhulayo kodwa bona bathenge abadlali abangaphathisa iqembu ukuba liphakamise isicoco se-league lonyaka.
Thina kodwa njengeqembu, I think sikhulumile siqala nje ukuthi sikhangelele ukuthatha i-championship. Ngibona ngani lathi siyabe singabangafeli ebafaneni ukubana sithi sisesikhathini esinje sesidlale 3 games asinqobi singabantu abakhangelele ukuthatha i-championship. Sesihamba siyathatha umfana kuBoso 90 simlethe lapha sikhalethe asinike ama-results. I think siyabe simfaka i-pressure engekho necessary. So yikho siphume phandle sadinga bona laba esingathi thina ngama players unexperienced.
Iqembu le-Highlanders selithenge umgadli uStanley Ngala kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uRaman Kutanzira. Bobabili abakade bedlalela iqembu le-FC Platinum kanye lonozinti uRafael Pitis yobe kuqembu le-Triangle. Abafana beBoso kabaqalisanga kuhle imidlalo ye-league njalo bahlezi endaweni yesithathu suka emsileni wengalane belomhlomelo owodwa ngemva kwemidlalo emithathu. Emsileni wengalane kule qembu leBulawayo City lalo elilomhlomelo owodwa njalo umqeqeshi weqembu leli uPhilani Ncube laye uthi udinga abadlali abalesipiliyoni ukuze kuphuke engalaneni.
Okufunakala sibili yi-experience ku-Premier. Singaqala siwakhalela sibili ama-junior abantwana abajunior abancane kodwa kula nto esiyabe siyenza. Kulesikhathi kumele sibejikele mbijana 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 ama-junior la ezibe right.
Kumaqemba kobulawayo leBulawayo Chiefs leliqale kuhle kakhulu njalo lihlezi endaweni yesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo emibili. Leli qembu ngelinye lamaqembu amatasatasa ngokuthenga abadlali abatsha njalo unobhala jikelele walo uDumisani Mantula Spanda uthi lo nyaka bazoncintisa ukuphakamisa isicoco se-league.
Angeke ngithi sisikhangelile ukuthi siphakamise isicoco nokuthi sizasiphakamisa kodwa engingakutsho ukuthi nxa siliqembu kasikho laphana ku-league ukuthi sigcwalise amanamba kuthiwa amathimu angu-18 sikhona ku-league ukuthi lathi sidlale ithuba lokuthi siyithathe kodwa ngiyitsho ukuthi sizayithatha. Engingakutsho ukuthi lonyaka kulonyaka abantu bangakukhangelela ukuthi sizaba silwisana lokuthi singalahleli eceleni. Lonyaka sikhona khona phana lathi lapho abanye abakhona.
Iqembu le-Chiefs lithenge abadlali abagoqela u-Obadiah Tarumba, u-Obriel Chirinda, u-Patrick Chikwende kanye nomdlali odabuka elizweni laseGhana u-Dela Akoli. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko ensukwini ezedlileyo isazisa uZulu ukuba imidlalo ye-league izaphenduka mhla zili-12 kuNhlolanja ngemva kokuba imiswe kudedelwa i-KF lekhisimusi kanye nemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Ngimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Mbuliziki uhlelo Woza Fridays nomculi wengoma zokholo uPhilani Leya wasedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe yena ecula esebhilitane. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Uphilane ungene wacacada kwezomculo kuba kuhle ukuthi abalaleli babeyazi imbali yakho ngamafitshane mvokanileya
ngizalelwe eBulawayo which means ke ukho ukukhula nje lasesikolweni bentholakala lezo ndawo ugrade 1 saw 4 ngamenzela eGwanda ngasensuka ke ngisiza ePopoma ngangena khona eGampu Primary School from grade 4 to grade 7 secondary school ngayeqala ePlumtree eDombodema uFormando form 2 ngisiya eGwanda Flapuz Way eWanezi Secondary School ngaqedela khona form 3 lo form 4.
Kazile elethoko ethi Psalm 23 lenye ethi sihamba lo Jesu uphilane njengabaningi waqala uhlabela esecaweni
kwezokucula ngaqala ngisasencane ngicula esontweni lapha esikhonza khona labazali but professionally ngiqale last year ukwenza i-first gospel album yami ngisebenzisana lojaha okuthiwa nguprosper kupromax studios yena ebese kwelase-South Africa erandeni.
Woza Friday ku Studio 7 nxa usanda kuthola umlaleli nguphilani leya ocula ezokholo abadala bathi indlela ibuzwa kuba phambili wena bakhona yini abakuncedisayo uphilani
umadlela ngathi ngikhula ngangikwazi ukuthi ukwenza imusic ngiyakwanisa ngoba yimenze ngizo ngisebenza lo Prosper yime ongu-producer yime engenze yonke into so but wanginika nje amandla ngama-interviews akho ukuthi ngikhone lami ukuthi ngiyenze le nto hhayi ngumuntu owangisiza kakhulu.
Kati silomona balaleli lekela ngumfana kanile aphose izwi lokugcina engahambi atho ukuthi umculo wakhe ningawuthola nga.
Ngicela ukubonga bonke eseke banilandela abangenileyo ku-YouTube page yami basubscribe abalike abafuna i-albhamu liyatholakala kuwonke ama-digital platforms afana labo Spotify labo iTunes and many more. So ngiyabonga lonke eseke lalandela ngiyabonga.
Bese kwethezelo philani leya kuhlelo wata Woza Friday esibusisa ngomculo wakhe wengoma zokholo mpela viki enteke lilonke igama lami ngezethiza sibanzi.
Kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende usekethise iziqondiso ze-lockdown esithi inani labantu abathelelwa igciwane leli selehlile.
amadale nominations court kobulawayo le Harare ahlale lamhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho loma by elections. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.